sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kumpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uPhayasi Jamba utholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leCitizens Coalition for Change. Kukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzakwethula isinqumo kwiviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana sengezocabanga ukuthi benganciphisi kukhetho oluzayo. Kudingwa imali yokuyalondoloza ekhaya ababili abadabuka eZimbabwe abagangadwe ngamatshe batshiswa izizalwane zako eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UPhayasi Jamba usetholakale ecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leTRCC. Umahluleli kulolu daba unkosikazi Esther Mremba uthe kulobufakazi obusegcekeni obuveza ukuthi wadala leli cala. Umnumzana Job Scala weTRCC wabotshwa emela umoyi uMo Blessing Ali kulolu daba. Kusenjalo amapholisa asekhuphe umbiko wesithi asaphenya udaba lokubulawa kukamfundisi Tafumane Masaya owe-TCC, kodwa echaze ukuba kukhanya sengathi ukubulawa kwakhe kwakungelani lezombusazwe. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo njalo elwela amalungelo abathengi ephasi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo, olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathe chithisaka bagcwalisa izwe lonke leli bengenzi into esemthethweni, kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho-ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. USikhala uyadonsa jele iminyaka yonke le, izinyanga zonke bezengelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMo Blessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Ngokucho yokuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindeka indlela ongakhangelelwa ukuthi elizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuse liphatha abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga athonisiswe phakathi. Ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzi wakhe, usebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi lamalungelo abantu lalo ke aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulolunye njalo udaba olukaMasaya obulawayo laphana eMabhuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo. Izathathwa ngabalutshwana abakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe, kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyachaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitiki akula muntu ozathemba, ikakhulu laba ababhele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbele amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilandezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babafair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye National Consumer Rights Association. Ukukhangelela ukuba umthethwandaba uza kwethula isinqumo kuliviki sodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki. Umnumzana Kalipan Pugeni, isikhulumeli sikaChabangu uthi udaba lolu luqakatheke kakhulu ngoba kulakho ukuba abanye bengavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise kukhetho lolo. UChabangu othi ungunobhala jikelele waxotshisa amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC ambalwa kanye lamakhansila esithi bangena ngudlu ezikhundleni zabo. Ake sizwe uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Izwile ukuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament yethu, asisoze sikwamukele lokho, asonto singasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-CCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-CCC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngase sikule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala and we don't have to accept the situation.
Akule thusi na lokho kwenziwa nguSengezo Chabangu njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, pho lizakubamba njani khona kunxaba lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo ke ikubana sikhokhela abantu bezimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU PF ayisoze yahlala phansi, nayo izabe izama ngezindlela ezitshiyene ukubana ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisela emuva, kodwa kasiyimuva, siyaphambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule honorable Manduna e-Country Park kule honorable Pasho Sibanda, abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangilela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobu nzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana ke ye kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili njalo. Icampaign yaqhubeka ebulawa South lapho kulo Nicola Watson labo besenza ama-door-to-door, labo honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje nakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhlaka 9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.
Siyaxolisa ke laphana siliphe umnumzana Gift Ostalo Siziva ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa laphana lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwekhathesi ke sizwe ubaba uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Ngempela enkantolo bekubhizi namhlanje, uzokwazi ukuthi unobhalo osabambile kwesikhathi samanje ube apply-ile enkantolo emergency application or agent application ukuthi akwazi ukuthi amise labo abarikholwayo ukuthi barane andigama le-CCC kula ama-by-elections akhona. So udaba lwakhona bekumele luziwe namhlanje ngo-2:30. Nge-Friday basebethola amaphepha awe-agent again kulabanye abazithi i-CCC abathi bale-interest abadinga ukuthi labo babe part of the case. So udaba lwakhona lwaselungena namhlanje ngo-10:30. Lwangena udaba loluyana hhayi lwalwalela, and then ijaji laselithi hhayi ngempela njengoba befikile lawo labo bele constitution ngempela bale mvumo yokuthi banjani babe labo iphathi yalolu daba. So kwase kuvunyelwana ke ukuthi udaba lolu soluzongena, mina ngithi lolu ngikhuluma loku stopa laba abarikholwayo ukuthi barun under CCC soluzongena ngolwesithathu. So ngolwesithathu ke sokuzolalelwa ke ukuthi into le unobhala ayikhulumayo yona noma kanjani, bese siyalinda i-judgment. Angazi noma i-judgment izophuma ngolwesithathu noma la izoba reserved njengaleyana interdict elokhu isalindiwe.
Umnumzana Khalipani Pugeni yisikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abakhonza lababulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Diepsloot ngolwesihlanu abathi badinga imali yokuthwala izidumbu zabo ukuze ziyengcwatshwa eZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi isigodlo sakwele Zimbabwe kwele South Africa sizama ukunceda imideni yombili kulandela ukubulawa kukatalent Moyo loFelix Nkomo abagangadwa ngamatshe batshiswa ngamathaya emota kucatshangelwa ukuthi ngamasela. Ababili laba babesiyakhonza endaweni eyaziwa ngokuthi imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot bethwele izembatho zokukhonza ezibizwa ngokuthi ngamagemensi. Sixoxe lo mnumzana Mehluli Ncube owe imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot.
Sidinga imali baba eyokuthi laba bantu behambe, sidinga eyabo bonke. So imali, imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunjokwasenesisikhathi, abanye basebenza abanye abasebenzi, so izimali zangkhona ziphuma kancane kancane. Uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhona apha. Imali esiyidingayo baba imali eningi ngoba vele lezi moto ezidonsa abantu kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000. So yizo imali ezidingakalayo, and laba abantu babili, omunye uyetholotho omunye uyekhezi. So yikho kudingakala imali sibili engaba ningi nyana.
Singathi ngafika khonapho kuma 38,000 khonapho nje.
Iye, ingafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona. Ngeke nje lihambe lo muntu lingafiki lalutho, into ezifana lokudla bo grocery, into ezinjalo. Ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani, into zangkhona ziyahlupha hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima.
Selithole imali enganani khona manje?
Imali yangkhona incane baba ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000.
Izihlobo zabo zingaphi? Selelakhuluma lazo yini?
Izihlobo zabo zikhona, wonke nje labangani bakhona.
Bakhala ngokufanayo imali khonapho?
Iye, bakhala ngokufanayo imali, azikho. Abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi amapermit nalawo, abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi. So izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba.
IZimbabwe embassy likela izama yini ukuthi likhulume la?
Sike sazama, kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana.
Ye, kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona.
Ye, inkulumo zangkhona zikaphutha. Okunye kutho ukuthi siza kuzwa namhlanje, kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani. Into zangkhona zima njani, inhlelo zangkhona zima njani.
Ye, amapolisa ke selikhulume lawo?
Bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beze ukuthi kuhamba njani.
Singathi akwabotshwa muntu lokho bebulewe?
Hayi, akukabotshwa muntu, akukabotshwa muntu.
Ye, khuluma labantu ukwezethi bathontisele abalakho, bekumele benze njani?
Iye, hayi, lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho.
Nxa umuntu elakho akuthwele kumele ayifake ngaphi imali le?
Sivule i-akhawunti, abanye siyachaya esontweni. Imali yangkhona yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi esingabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni.
Ye, abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani?
0692113560.
Umnumzana Mehluli Ncube ngowe imisebenzi yamapostoli church ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe odabuka eZimbabwe.
Mr. Dube, lento le isindaba phendule ngoba ma utshananzelela ma ukhangela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizweni le South Africa seyitrethi, u-innocenti awukho innocenti usuyi 30 uma uphume endlini usakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzezwa abantwana sesizathatha ukuleyo lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengaziphathi ezweni thina le lokwenza ukuthi bafika bewone benze bebambe inkunzi babulala abantu. So umuntu weSouth Africa uma ebona indebele nje sebona isitha kumbe inyoka into yokubulawa ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umhlwazi yawubulala kodwa umhlwazi awukazulume muntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni leSouth Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bayikhipha zonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa into leyo abayifakele isibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu. Lo hulumeni angadlaye futhi uthule ngayo lento.
Pho kumele kwenziweni ngakhona kokugobala?
Mr. Dube, kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yingumba belungise lolu daba lolu. Izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu. Siyazazi kathi sizigcinelele ezindlini. Singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento leyi ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo. Ngabafowethu abakwenzayo lokhu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuze ukuthi lowo muntu isigebengu lo.
Kube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume le nto ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhulunyiswa lo government lapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singatheni. Bekhulunyiswa lo government ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu abasezihambisele ejele lekhaya because umuntu enanzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu. Kodwa uma befika lapha fika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayinde ukuthi ngeziyo ukuthele ebulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sezihambela asisathenjwa kungabonakala ukhuluma ulimi lwesindebele soyisitha.
Umnumzana Nkululeko Gwabalala Ndamathe udabuka eZimbabwe besixoxa laye eseJohannesburg kubulewe abanye njalo abadabuka kwele South Africa abagangadwe ngamatshe batshiswa kuleyo ndawo kucatshangelwa ukuthi labo bangamasela. I-Israel ngomvulo ikhuthaze abantu abahlala kwelinye lamadolobha amakhulu asesihlengeni seGaza ukuthi basuke kulindawo ngesikhathi ibutho layo lihlasela lidinga abebutho leHamas. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi kulamaPalestina edlula amakhulu amathathu asefile empini eqale njalo ngolwesihlanu kulandela ukumiswa kwayo okweviki yonke. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lo Sheikh Abdullah Lenzi, omunye wabakhokheli bokholo lwesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Ya, ngiyazitho esiyisikile ukukhuleka kwempi ngoba sibonga ukuthi kube kwaba lethuba lokuphula ukuthi abantu bebe-performance. Kathi lokho sekwenzakala futhi ukuqhubeka kwempi lokhu akujabulisi, akuthokozisi, akuthokozisi. And sibona yona i-Israel futhi yeyo ephule futhi isivumelwano sokuthi yeso yaqala ukuthi ibhizinisi sihamba lamasosha amaningi futhi sinhle. So asiyakhuleka ukuthi kube lokuthula sibile abantu behlalisene.
Yes, sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, Israel ayifuni ukuthi ngiyitele ngoba yona ngifuna ukuthi iqede iHamas yonke. Ifuna ukuthi iqede iHamas yonke. So kulokuthi ikhulumelane ibonisane ukuthi iHamas ingabusa njani iPalestine Al-Fatah behlalisane. So Israel benifuna ukuthi sibulale wonke amaHamas kodwa abantu abafayo ayisingasoso. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisingasoso. So ikokozisisizi konaa. So Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela ikayofungukeni.
Ye, ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa kunje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi alika amanye amazwe kaphomba ukuthula nje siba ngama ngathi ngama-hypocrite ukuthi bona ababoni ngani kulungi lokho kwenzakala ePalestine ukuthi Israel ilise iHamas ukuthi kube lokuthula, but at the end of the day abantu abafayo ngamasivilians. So into efunakalayo ukuthi either iPalestine ibisele kuyilizwe elinjani elikwaneleyo kube iPalestine, kumbe yena le yavunyelwana kwi-United Nations i-two party state ukuthi kuyabe kule Palestine le-Israel zonke zibusa kule lizwe lilodwa.
Lo ngusheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Siphinde saxoxa njalo ngodaba olufanayo lo mfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church eseFelabusi.
Mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibona ngeliso lelizwi likaNkulunkulu, ngibona langeliso elomhlaba nje engingathi yi-humanis. Impilo yanasayilunganga ephakathi kwama-Israel labantu beGaza, amaPalestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esithambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestine.
Pho kungenziwa njani ngelapho, mfundisi?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Um-Israel nomPalestina bonke bayafanana. Thina ingasikhangele impilo yami yase-Israel iya bonke abantu nabana abaqakathekile, akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu. UNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje befo kubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangaso masotsha, abangaso ama-Hamas.
Lo ngumfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church exoxa le-Studio 7 eseFelabusi. Kwezempilakahle sixoxa losikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ngokuthathwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe behambisa igazi ngale ku-blood transfusion bedonate njengasikhathi senesi seKhisimusi sokuzabe kule ngozi ezikhona kakhulu. Igazi liqakathekile kuma-road traffic accident ukuthi kuvikelwe impilo zabantu abayabe belimele. Lizabe lizafunakala liliningi ngesikhathi leli, liyalishode ngesikhathi se-festive season le igazi. Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa selifunakala abantu belimele ukuthi ba-transfuse. Abanye bengaphelelwa impilo nxa beswele igazi ukuthi baphiwe igazi, yikho kuqakatheke kakhulu.
Kuthathwa njani igazi emzimbeni womuntu wabangweni?
Abantu bayahamba e-blood transfusion services besiya kupha igazi, behlale nje bahlaliswe embhedeni bengani bafakwe i-drip bese besokudrenwa-ke igazi ekhitshwa iphayinti kumbe amabili. Umuntu ulegazi eliningi ukuthi bengakhitshwa nje iphayinti elilodwa kumbe elibili. Iphayinti leli lizabe lizavikela impilo yabantu abanye. Nxa udonate igazi upha abanye abantu impilo, wena uzasala njalo umzimba wakho usenza elinye igazi.
Usikhuthe Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza eMpilo Hospital sixoxe laye kobulawayo ubekhuluma lapha ezimele. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kobulawayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Debra Mukasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Njengoba sokule cholera esikhona elizweni, siyananzelela kakhulu ukuthi cholera isukela lapho kuminyene khona abantu. So nxa abantu liminyene bengashelani isipesi lendawo kungcole, kuyagcina kusenza ukuthi abantu bebe le cholera. So thina eziBulawayo sifuna ukuqina isithi yethu, sifuna ukudiscongesta ama-vendors ethengise ezindaweni ezicacayo, indawo ezaziwa ngu-council, indawo lapha abazathengisa khona bekhululekile njalo bebhadala ama-license zabo, njalo le-council kuyindawo lapha evunyelwe khona. Singananzelela u-5 iring kavunyelwa abantu ukuthi bethengise. So abakhona bayaphambanisa baqamula umthetho. So and besenza njalo lama-bylaws abakawawazi besithi council ukuthi kumele bethengise njani, bethengiseni. Zofinde ukuthi sebephonga ukuthengisa yonke into. Thina kudala uBulawayo sasimazi elezindawo ezokuthi nxa ufuna inkukhu yamakhaya uyahamba eStormbridge nongena emkambo eMpophoma laphana uyethenga inkukhu yamakhaya. Nxa uzozofuna ama-flowers okukhumbula abanye bakho abakuthiyayo uhambe esitolo usiyathenga khona.
Kuyini okuhluphayo kakhulu nkosikazi Mukasa?
Manje okukhona kathesi ku-First Avenue sokuhlangene yonke into zolakuzithenga, kuthengiswa yonke into okugcina kusenza ukuthi idolobho lethu libonakale libe le ngcekeza, ngoba uzathola omunye uthengisa inhlanzi laphana, omunye uthengisa isigqoko, omunye wosa umumbu, omunye senzane okuthiyeneyo, abanye bezobe thengise lokho okungavunyelwayo onjeni. So sizama ukuthi sikline uBulawayo wethu, abantu babuyele ezindaweni. Njalo nxa sinazelela futhi kulabo bantu sababhadale. So uhulumende uyaluza i-revenue, council uyaluza i-revenue ngabantu bonalaba abangabhadaleyo. So bengasuswa behanjiswa ezindaweni lapho okumele bebhadala khona ama-license, sizathola i-revenue. Sizosinanzelela njalo ukuthi abanye abakhona yilabo abasuswayo kusalungiswa igodini. So igodini ezifana eziwa concerned seliqalisile ukuthi belilungise liqedwe, liphele abantu bebiselwe phakathi besebenzela khona. Then kusale abantu tshane abavele babelama-license khonaphana ku-5 Avenue, bengasala sebengena isikhale kuhle ezindaweni beyithengisele. Not okwakhathesi ukuthi kugcwele bonke abantu abanjani abangakhontributhi kuhulumeni. So sizama ukuthi senze njalo lokudikhonje ukuthi kholela ingabi khona, ingabi kuningi, ngoba sesinanzelela ukuthi idolobho sokuphekwa le mgwaqweni kudala kwakunezaba lokho kwakuzila ukuthi uthenge ukudla, uthenge isitshwalo, uthenge inyama emgwaqweni lapho kungavalekanga khona. Yikho kuzathola khona ukuthi sinaziwa le mkhuhlane. Njalo khonapho nxa sikhanyele labo bantu futhi kakunazambuzi lapha bakhona, kugcina besebesenzela khonapho ama-service line, besenzela khonapho lapho abathengisela khona kuklinwa. Sasumuntu ezibesendlela futhi impahla sasevelele ethengisa umubi khonaphana lapho kungadinwanga khona. So imikhuhlane ingaba mningi, ikholera ingaba ningi. So yikho thina sisithi njengeBulawayo Vendors sejonke each other njenge-informal sector, sikline up. Abantu ngabahambe ezindaweni ezidizotinetek, abantu ngabahambe beyithengisela emalokishini. Thina njengathi sithi abahambe emalokishini lapho kunezindawo khona njalo kuzabancedisa ukuthi bethengise bethole inzuzo, ngoba baya bengasakudigadi, baya bengasawestile time. Uyakusuvuka uhambe emsikeni wakho, uchayise masiyane, uhambe endlini kungela bhasilo oyisebenzisa.
Unkosikazi Debra Mukasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxe laye okoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo olwe-Live Talk lapho sixoxa ngokubulawa kwabadabuka eZimbabwe, izizalwane zakwale-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.